hayi umhlangano wethu siuyenze kuhle sihlangene nabazali they came in numbers babuye numbers ukuthi bazohlanganela ukukhuluma ngecurriculum review thina njengabe sinathe sithathe sithatha ama-discussions angikhona ngoba de kule mbuzo kule ebi-prepared ngakudala so iyadesika ngabazali abezike imbono yabo ebeserekhoda ama-deliyokuo mostly imbono yabo bekukhulunywa ngokuthi ngefeze nale yakuqala e-curriculum review abazali abaningi bengani bayakhalise ukuthi imsebenzi mningi kakhulu ebantwaneni especially kucomponent yekhala
njengoba khona ngapho lisemaphandleni balohlupho olukhulu yini okwedlula labo abasemadolobheni
bona bakhale ngohlupho olukhulu olokuthi khona kulesisikhathi esifanethi abakwanisi ukuyena lesabhlazi idatha iyadura akunamagesi esikolo so esizobehlule ukuthi bezongela amagesi so kuba nzima plus imali esikufayo ukuthi umntana azaqeda ama-components ayekunye vele imakhala abebesi noma kusenathing ukuthi kwenze ngemali so bathi abakuyabedlula las abanye abantwana baselo ababancedisayo sike kwezinye izinto ezokwenza ikhala babesingena kulololwazi kakhulu
kodwa babuye ngobuningi babo yini khona ngapho bakwazi okwenzakalayo kumbe balutshwane
hayi bazamile sebihle kubuya abazali ngobuningi bazohlanganela laba bebesiza izolo yokuba benganikwa abanisana ngoba bepanise isiphithiphithi intangoni nganiba banxuse ngelasimini but namhla abaningi nganibasukumile babuya
kuyiwa ngaphi ngohlelo lolo kusukela lamhla kuyini elikutshelwe nguhulumente
or imbono leso njengotate esiqhelekile ezikoleni isiza kuyahlanganiswa ngamaklaster then isiyihlanganiswa ngama-district then isisiya ku-province I think from there sokusiyahlanganisa imbono yonke ku-national level then i-revinya bona sokuqala ukubonakala lokho kuphuma impumela zangizona ukuthi zibe njani nendawo ngendawo ezitiyene.